Ukukhwela kwembadelo yamabhasi kwethule encwadini yabezupco ikhuluma ngokuba linkampani sikhuphule imbadalo yokukhwela kwamabhasi emadolobheni. Abantu abasuka endaweni ezingaba ngamakhilomitha angamachumi lambili 20 kilometers sebebhadala amadola angamakhulu lamachumi amane 140 RTGS. Abantu abasuka endaweni ezifika amakhilomitha angamachumi amathathu 30 kilometers imbadalo isifika amakhulu phose amabili 180 RTGS. Ukuthi abasuka endaweni ezingamachumi amane isifika ikhulu lambili 220 RTGS. Uzulu uyakhala ngentengo le esithi uhulumende usebashebe bambe wangaphansi. Umnumzana Tafara Sithole sakamuzi seHarare uthi imali le inengi kakhulu.
Asinike sisuke ku-80 siya ku-140 kusho ukuthi sebekhwezeni about 60% ongangokuthi sokulokunzima 60-80% khona lapho siyayithatha ngaphi imali le. Singaphuza ngapha emsebenzini sithwala nzima njalo le mali yakhona esiyihola akusakwana akusahambisana imali le esichajwa kuzulu. Kumele ukuthi bezame ukuthi beyehlise imali leyo at least ingaba yi-100 kungcono. That is thola ukugada lokusala le mali yokudla endlini.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana yebetshoko ohlala eshitungwiza.
Amabhasi ndoda ukukhwela esukusele amabhasi usukukhwela esukusela ku-80 siya 160 isinto eright le. Lokhu vele into engalunganga le ngabe kuthiwa bathe 100 ngabe kungcono.
Unkosikazi Trish Dube uthe indleko le izaphazamisa kakhulu abantwana bakhe nxa besiya esikolo.
Hey. Lokho uthi uzufuko sekhwelile hayi kunzima sibili ngoba ama private wona singakhayela ama private ngama 200 amanye ngama 150 so uzufuko le private sokufanana uzufuko wakhona yena kabambeki awumtholi uzufuko ilane yakhona yabe inkulu kakhulu amabhasi yona awe 8 lawa ugada nzima vele amanye ayafa endleleni so kuyafanana lokho mina hey njengomuntu osebenzayo imali yakho inengi kakhulu sibili bayithi inengi kakhulu kunzima sibili.
Umnumzana Darlington Gatsi uthi imali le ngabe ihambalana leholo.
I-government yethu namhla iphambanisele sonke njengabantu belizwe leZimbabwe ngoba bakhweze uzupho so esichiphile yangkhona siyi-80 bond RTGS enyangkhona 140 RTGS kodwa ungakhangela ungangena emashopu into zilokho zikhwela uhulumende kala ngenye indlela akwanise ngakuthi zima ukukhwela karesi ungagada mabethe u-garden boy uhola 10,000 RTGS amatemba esiba yi-6,000 RTGS ikudubeka kodwa. So uhulumende ngathiwa eke wama ukukhweza uzupho wazama ukuthi impila kahle yethu into esizifuna ezinjengabompuphu landani ziyenele ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuzithenga ngoba akusela okwanisa ukukuthenga lokhu akusela ozakwanisa ukukuthenga ngoba sokudura uye emsebenzini sokuyahlupha ngoba neviki ma njengami mina sengigada 140 bond ngisebenzisa imali edlula i-1,000 ngeviki ngenyanga ngiyase ngingene ku-5,000 RTGS mina ngihola 12,000 ngizathengani ngizabhatala irenti ngani uzukho bengcono engakhwelanga kalesi sesiyadubeka kuphela emsebenzini sesiyaxotshwa.
Intengo yokudla lempahla emqoka empilweni kaZulu efuneka nsuku zonke ikhuphuke kwamagama kumaviki asanda kwedlula. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.